o eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule lolu daba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobubelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Uhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomteni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lo mhleli wephephandaba leli eleZim Live umnumzana Mduduzi Mathuthu asichasisela okunengi.
Ufike lapha navikela amapholisa eNorton umama lo ofika waprojesa i-diplomatic passport which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-KZN baseyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestion ngendaba yokuthi bamigana. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engiza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqwetha ukuthi likhombisana namaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enkinga ekhanda sekumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi bebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMshek Sibanda esithi yena hhayi umntana mule nkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi ma ungakhulumisana ngamapholisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala leli lize lesule lingakathomisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba lakho nje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto. Ungathola ukuthi nje akusini impilwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe bekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine ediwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo lesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uzwe njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media, ngase ngiyambuza ukuthi kungaze kunguye yini lo muntu wasesidina, hhayi akusuye. Akusiyo lo muntu. So kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo unyakazo Nyathi. Lo muntu onguye-ke azinki lo mama usebenza eKadoma, unesi eKadoma. So sithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-inthanethi abantu bekhuluma ukuthi awa bakephishane zangaripha umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba njengani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo aqoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnete kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele ncwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela la amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50.
Wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika, abantu kazana nje kabawatholi. Lokhu kunjalo
khanya njengani kunjalo njalo khanya njengani yiyo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike i-priority kuma-business hathi ebantwini. So ngibona njengani yilo uduka esilaloyo ukuthi abantu baye bethenga ama-dollars kumbe imali eyaphandle kwelizwe ku-black markets nge-$4 for ama-bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanye amanyathelo amele athathwe nguhulumende, athathwe ngumangujka ukuze umumo ube ngcono?
Ithemba elikhona yikuthi nxa imali evela ugwaye nxa imali le isi singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawa awe monetary policy ayebe qalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi udubo esidlalo yokuthi i-foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyana. So asila ama-reserves, asila ndlela yokuthi sigcine i-foreign currency esiyitholayo. So ithemba yokuthi nxa i-tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyo esizaba le mali i-foreign currency enenganyana yokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi kungaba le ngqukuwo yini kuma-measures lawa a-announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Singene kuhlelo lwabo sakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Gobe kuliviki sithinta indaba ezokusakaza sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias yena onguproducer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamona kude uMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge Mthabisi ngiyakwamukela kuhlelo budami unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumena lawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sacina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzini wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi ngivela kuprogram le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda-funda okuthiyeneyo ngathi ukusuka mvakatshele istudio sase Albuquerque Studios sona esise New Mexico lapho ngafunda khona ngathi ukubona-bona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama-TV ngathi semphendukela lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engangikufundile ngakuthi ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo khona nje kokungekho lula ukuba na ngilungisele lokho engangikubonile kodwa ngazama nje ngalawo amandla amancane engangilawo ngathi ukuvula istudio sethu se-ONV TV esakuqala lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezidlala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje
njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani
thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana lenkinga eziningi kakhulu okokuqala singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu yanazelela ukuthi isimeni esikuso eZimbabwe imali esisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi ayikusabambeki eZimbabwe usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi ngoba sisakhwela kodwa usuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhwele kanjalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price intengo yento esizenzayo akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer
ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo elisakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo axoxeni kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-ONV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele inhlelo zakho
kuyasijabulisa kakhulu njenge-ONV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabona kude into engayisho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo sikoda senelisa ukuthi sipheke futhi omunye umdlalo ongayisingathi sina ngoseason 2 njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale batha bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula kodwa singathini akulandi esingenza kangako kuyamele sisebenze lakho kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama TV stations ukuthi senelise ukuthi ibusiness iqhubekele phambili
hayi Mthabisi mnumzana ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yiproducer amazwi enkuthazo
engakutsho kwabasakhulayo yikubana kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo njalo sikwenze ngamandla onke silayo ngoba nxa ungaqali i-business mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo i-business lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Ngiyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili ngiwenza.
Mnumzana Mtharusi Onihas, ngiyabonga ngokungena kuhlelo babo lani Zulukandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 BIGMYKE3. Kwanelo kwanamhla, asibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silejaye elidala uGibbs Dube.
Senganamasiko
senziwe manje
lo baba mkhulu babelobola
usenzi.
Izulukandaba lingalithola njani lapho likhona ke endaweni zonke zomhlaba? Ye, namhlanje sikhuluma ngodaba olunye uluphathe umphakathi kakhulu kulapha ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabomama asebekhulile labo baba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilo baba Ezra Chisa Sibanda, ngibeze siba lo mama uShila Sibanda. Kodwa bala buhlobo phela abantu laba ningabonanga zani le nto abetshayo. Ye, Sibanda, unjani mntu?
Ngiyaphila njani?
Impilo yakhulu. Masibanda, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Ye, sikhathise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebengani bathandana kakhulu, labo mama asebekhulile, kwenziwa kwini kulokho?
Abafana asebengamazila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali akula muntu ongahamba lo muntu omdala lapha engelamali kumbe lo muntu omncane mangelamali. Into sesigijimisa imali inotho, asisakhangeli age, sokukhangela inotho kuphela. Nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona i-age ayisho lutho but kuyatsho.
Ye, Sibanda, nantuta.
Into ekhona lapha-ke Dube lawo lodadewethu lapha, abantu lakha kutshiliwe ukuthi sokugijiniswa-ke imali. Isikhathi esiningi laba-ke omama asebekhulethi ngoshugamama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abanasongamantombazana labo bazwenganabancane. Uyakwazi umama le 45 years ngedala lo mfana le 22 years uziza la engane semncane lanxa ehambe ebanganini bakhe sesizwencane. Ngoba yonke laba hlangana nabo abadala labo esayizakhe bezibona ngathi sesidiniwe. Yikho sigijimisa abakhala abancane. Yikho ubona abaningi oshuga mama benika laba bafana-ke imali bebathengela impahla ezintsha, amadizayina bebanika lezi mali. Ngoba bemeza ukuthi azizwengane labo sesengumntwana lwa nomama kanti hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo. Xa ibona-ke ule 55 years esadala lo mntwana le 24 years uzizwa la engani lijaha. Yena-ke njani onika lwana umntwana-ke imali emncane ukuthi la azize ezigqade ngayo.
Ye, khonapho-ke Masibanda okukhulunywa-ke ngumdawini. Umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxa sungani sugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mina angivumelani nakho lokho ukuthi kubana kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mina ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi wathi uyakhangela umuntu omncane lapho ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwana Masibanda, ngimbuze khona umamena lwana nxa ele mali ungifunelani umfana omncane? Anti yena imali izavela kuyimameni kumfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama, yabo befuna imali bemthathe kuhle. Anti yabona into yakhona. Umama la esethola isiphatho sene sano siphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani. Uyabona?
Mhm. Kodwa ke phela abadala baya benyonkoloza phela into ezinje. Masibanda.
Inyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ukuthi hey mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Wena uyabona ukuthi lapha selikhulile selisiya lime emasimini akusalimeki. Omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo, ngiza kubeka ngesintu. Inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle. Ugcina suvale uphuma khona lapho ukuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani okulima ngayisigugile.
Mdawini, lapha sibili ngumzekelo sonzima lo.
Yikho engikukhulumileyo ukuthi isikhathi esiningi labo mama labo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana la ngoba badala kulaye ecansini ngaleso kuzwanzima edinga umfana ozamenza ukuthi azise ngani mutsha la sesiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi sakhijini ukuthi lo mfana ozamenza ngani azise ngani mutsha azike jabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona laba ngani bancane abone ejabula khumbula izikhathi zakhe bezana ukuthi hey nesikhathi sami lo mtalwane ebengelamxhilika yilokhu evukeke ishaye imakeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena okhonangale ke kwelebhilithane, mbonge njalo ke unkosazana Silas Banda laye ukhonangale kwelebhilithane. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Sibongeke ijayeli dala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo lakubalaleli lakubabukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi sithatha kulo iBhayibheli ugcela uGenesis kusencwadini yesambulo. Indaba yalezi izimanga insindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange kubone ngoyihlo laboyihlo omkhulu. Abuyatsho langale uMalaki eTestamenteni elidala ethi ziyeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofethi thize ngale kwelase South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofethi asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kumbe bazenzela obabo? Ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga belichinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula othosi abakhulu abaziwayo, abe sesitemtini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandleni sikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile emphefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni lomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizaba bona ngeziphelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona nguyo tinga esevumile impilo iphele kambe aluba nqa bonke labahamba beyakuvuswa icebo likaNkulunkulu sengithe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na bazalwana abathandekayo abantu abayekele ukudlala ngoNkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila ayikhona ivangeli lobuguluva abantu kabatshelwe iqiniso ngoNkulunkulu bangadlali amandlwane ngaye uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana ngunkulunkulu ololulako olungangalisayo kuyeza uswazi hayi khona kubaprofethi kuphela yabona ababasekelayo labo ngabantu bahlale phansi bangabi izula bathatha amabhayibhili bazifundele
kuyiphethe mfundisi
siyikhuleke nkulunkulu olumileyo wena ongusomangaliso sicela ukukhanyiselwa nguwe sicela indlela ecacileyo utshengisa abantu bakho bangaphambuki endleleni nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki konke sikushiye ezandleni zakho ngojesu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngizibongela lami lapho ngisithi uNkulunkulu asenzele umhla simkhonze ngeqiniso
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi iThandeko Zintimkandla asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Lesabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami singakehlukani sikhangele bezihamba phambili udaba lokudlwengula obeluseteswa umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana umamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kwanele mthwakazo livalelisayo ngontungamili inkomo libelobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.